i-national boat club yethu ifika umhlaka 5 lapha yehlele eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba behlangabeza eManchester airport, abanye abavolontileyo ukuthi bazabe khona, and then bazabe behlala eLiverpool. So mhlaka 6 on a Saturday bazabe bele e-dinner gala ehostwe yi-Liverpool, abantu abase-Liverpool khonale ukuthi abafuna ukwenzela i-netball club yethu. And then mhlaka 7 July bazabuya ngapha kithi eManchester. Esizakwenzela khona thina i-fundraising, ezama ukwenza i-fundraising yabo. So ezimoment kwesilapho okungamnikisasela kukathesha.
Likhangelele ukuthi lizadinga imali enganani ukuthi libancedise?
Okwemali ngeke sisho kathesha ngoba uyabona it's on voluntary basis, so we can't say much with this guy. Siyakwazi ukuthi sikhangelele njengakuthi eManchester siyathina i-club yethu, i-social club ilabalokuzamamembers angu-79. So we're looking at about over 150 people abazakuya benze fundraising. So asikwazi ukuthi singaba le mali lesizayiraisa ezimomeni. So we are looking at quite a bit of cash needs ezakuya or whatever. In everything ungani kuzadlisa.
Ye, singathi mina ngokubona kwenu libona zona abantu bathabe kanganani ukuthi iZimbabwe netball team iyeza khonapho.
Abantu bajabule kakhulu, yazi ukuthi kule iZimbabwe izoparticipate entweni nje, so injenge World Cup, yazi ngiyazi ukuthi and ngokuqala lokhu besiqembu lethu le-netball eZimbabwe liparticipate kwe-netball World Cup yomit. So especially abantu bethu abayindlendi laba abanye sebelesikhathi bengazake behambe ekhaya, abanye bahleli lapha isikhathi eside. So kuba kuhle kakhulu, bajabulele ukuthi bezethole kwisikhathi okuspenda labantu onjani berepresenta ilizwe lethu, especially ngomdlalo we-netball ngoba somdlalo lo so popular kakhulu like football. So we have got lots of interest of a lot of people.
Singathi-ke ngokuthakazelela konke elikwenzayo, abantu bayakwazi ukuthi i-netball nxa umuntu ehlohla kumbe senza konke lokhu uyabe senzayo?
Hhayi, sithemba lokhu abantu bonke nje njengabantu abakhulela ngithi eZimbabwe abaningi basho bakhona. Ngisho sasikhula sivukela lathi i-netball siyakwazi ukuthi kulabo goalkeeper, sano no-goalscorer, defender, obani bani, siyakwazi-ke nje kancana. Okanye bazafunda khonapho ngoba themba ukuthi abaningi abaza-interact bazothola isikhathi sokuxoga la mantombazana engafika lapha. So bazafunda okuningi khonapho ukubuya kweqembu le.
Ye, siyabona ukuthi iqembu leZimbabwe Warriors kade likhola ngale-ke kwele Gibhithe kodwa lenzanga kuhle. Ukuthi laba benze kuhle, ubona ngani kumele kwenziweni?
Hayi, sithemba thina sizabanika i-support abayidingayo ngendlela lapho sizabuya ngokuningi zethu. Angithi sizama ukubathuthukisa ukuthi sibanike that confidence ukuthi hayi singamva kwena. Konke okwenzakale ngale i-sport ezwela lanto kwenzakele weZimbabwe bazamile abafana behlulekile. Kodwa hayi, amantombazana ngapha sizawazama ukwanika i-confidence. That's why senza ama-fundraising la, siwathengisele ukuthi sijabulile kakhulu ngento abayenzayo ukuthi baqualify ukubuya ngaphi kuma-World Cup ukuze baqualify. So that's why we are doing all this for them, to make them feel comfortable and home. Ukuthi beze lapho labo bathi behlala befike bezohlala lapha besiyadlala bekwazi hayi singacabangi kakhulu, be-concentrate kakhulu ngaphi emdlalweni yabo kuphela abayenzayo.
Ye, so-ke akuthumezele abantu beZimbabwe umlayezelo ufuna ubatshela wona, ungabatshela usithini?
Hayi, thina sifuna ubatshelayo lapha nje abantu be-Manchester Warriors and then including our Liverpool host, co-host as well, nje labantu be-UK ukuthi sonke sicelani please njani ngemva kweqembu lethu leZimbabwe ngoba bazorepresenta emdlalweni omkhulu kakhulu okhangelele ngumhlaba wonke. Please, siyalicela lonke sibe njani sisapoteni iqembu lethu. We know ama-Warriors ahlulekile but now we have got another chance. I-position abakuye inhle kakhulu ngoba emhlabeni bangunumber 18 I think eZimbabwe. So ngibatshela ukuthi hayi, thina njengabantu be-Manchester labe-Liverpool lamakhowosi konke le-UK yonke siyabe sidizi sikhona thina in person sisapota ileli qembu lethu leZimbabwe. So labo bebe ngemva kweqembu lethu.